I-ILO kukwalo lwayo elukhiphe ngayonale iviki olwe World of Work Report 2014 Developing with Jobs ithi iZimbabwe ilabantu abahlanu ekhulwini 5% kuphela abangaqhathwanga. Ugwalo lolu lubeka iZimbabwe lamazwe afana leGhana, iMorocco kanye lePakistan alemali encane kodwa angcono kulalawo angathuthukanga agoqela iZambia, iMozambique, leAfghanistan. Inhlanganiso ezizimele zodwa kuleli zithi inani labantu abangaqhathwanga bayisilinganiso sokungamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 90% kulandela ukuvala kwamankampani amaningi ngenxa yokubhidlika kwenotho yelizwe kwiminyaka edluleyo. Unkosazana Barbara Tanyaniwa, ingcweti kwezokuqhatshwa kwezisebenzi, uthi akuzwisiseki ukuthi linhlanganiso ithi abantu baqhatshiwe ngaliphi omanjinela labomongikazi abavela emakolitshini begcwele ezitaladeni beswele imisebenzi. Uthi sokunzima ukuthi izisebenzi ziqoqane zimele izikhalazo lamalungelo azo ngoba zigcwele indawo yonke zidinga ukuziphilisa ngoba zingaqhatshwanga. Kunani labantu leli okuthiwa liqhatshiwe, amajumi ayisishiyagalombili lane ekhulwini 84% liziqhatshile, okutsho ukuthi liphila ngaphansi kwe-poverty datum line lingela lokuthi lingabamba muthi bani mhlana lithe lagula kumbe lehluleka ukusebenza ngokuguga.
Instead ukuthi i-holment i-create employment, ama-companies avala. So i-employment ecreatwa i-create ngama-individuals. And ama-individuals angikhona kala ndaba lokuthi alandele umthetho. I-employment creation eningi i-create ngama-Nigerians, ngama-China. Avela abangananzeleli amalungelo abantu.
Umnumzana Muzi wakhe Ndlovu ozisebenzayo uthi inhlanganiso le ingeke ikhulume ngabantu abatshona bethengisa amatamatisi ithi baqhatshiwe ngoba lokhu kwenza uhulumende ahlale phezu kwezandla abantu bedinga imisebenzi.
My government sithi abantu abaku informal bafana labantu abangabizwa ukuthiwa baqhatshiwe, angiboni ukuthi kuyasiza ngoba abantu bakhona kala security. Hlana elimeleyo kakula ndawo lapho ahamba khona ethola uncedo. Hlana elohlupho uphelele khonapho. So ukuthi abantu laba kude baqhatshiwe, ngibona ngani i-government nje liphupho abasaliphupha kathesi ukwenzela ukuthi abantu bengananzeleli uhlupho abakilo.
I-ILO ithi iyananzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi izisebenzi ziqhatshwe ngaphansi komumo ongabasusi isithunzi njalo kube ngumsebenzi ozenelisa ukubaphilisa lalapho bengasenelisi ukuzisebenzela ngezizathu ezichiyeneyo. Iningi labantu kuleli elilokhu lisaqhatshiwe lisebenzela uhulumende osethwele nzima ukubhadala iholo. Iningi labantu kobulawayo selalahlekelwa imisebenzi ngemva kokuvalwa kwamankampani kuthi amanye aqhathe abaningi njengololiwe kenelisi ukuhlawula iholo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.